Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba esithi iningi bese ligqoka ama-mask entanyeni lingasalandeli limgoqo.
Asinasi isiqiniseko salokho, kodwa njengoba umongameli osho phoyela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu.
Ibandla le-MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli iCongress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo lanxa wayeyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bebe esithi kawumiswe lomhlangano.
Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale i-suspension le-expulsion letter bengakaphenduli lelo daba.
Elemelika liqale izolo ukuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus.
Ya ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazo lo ubuvele usubhoqile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba isithi iningi bese ligqoka ama-mask entanyeni lingasalandeli limgoqo. URamaphosa uthe ngalokho inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liyakhwela nsuku zonke kulelo lizwe. Izolo uthi kulabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abatholakale belegcikwane leli ngelanga linye. URamaphosa uthe lanxa bengakakhuphuli izinga lokulimuka kumbe ilevel ngesiNgisi sokuzengezelelwa amahola ekhefyu njalo kubotshwe ziqine kumigoqo ebivele ikhona efana lokugqoka ama-mask, ukuqhelelana kunye lokuhlangana abantu bebanengi sikhathi sinye. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezalwane zakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vuso Moses Banda.
Njengenhlanganiso ukubhebhetheka kwegciwane le-coronavirus kuyinto engasiphathi kahle ngoba ziningi izimpilo ezilahlekayo, kanti njalo kunemthelela nemiphumela emubi kwezomnotho. Nakhona sisiza ukuthi mhlawumbe imbangela ukuthi abantu sebenokungaziphathi kahle kakhulu sebeziphethe kabi kungaba yikhona kuyimbangela ukuthi kube nokubhebhetheka kwalomkhuhlane. Asinasi isiqiniseko salokho, kodwa njengoba umongameli osho phoyela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu. Kodwa abantu ukusukisela ngesikhathi kusavaliwe kuno level 5 abantu bebeboshwa nsuku zonke, beboshelwa ukuthi cha kabalandela imigomo, kwathi namasokudlulile makuzovula umnotho ko August September bekungekho ukuthena okwehlukile. Kodwa ukukhuphukeza sikuthola ngalesi sikhathi yikho lokho mhlawumbe singakwazi ukuthi imbangela kahlehle ngaba yini, kanti njalo kuyinto esikhathaza kakhulu.
Sizwe umongameli Ramaphosa esithi yena kukhanya iningi bese licabangela ubana igciwane alisekho, yiko esesithi ngekhisimusi abantu bangabi banengi. Ungathini wena sikakhulu sikhangela ukubana igciwane leli lingani selimemethe kanjalo?
Amanyathelo athethwe ngumongameli ukuthi ikhisimusi kube nezinqumo ezonene mhlawumbe nemithetho nemigomothizeni yokuthi kwehliswe izinga labantu lokuthi bavakashe kumbe bazijabulise. Ma empeleni kuyukuthi izinga lomkhuhlane liyakhuphuka, kulinyathelo elihle kakhulu lokho ngoba phela kuzogwema. Kodwa besicabanga ukuthi mhlawumbe into bekufanele iyenzakale ukuthi ngabe abantu bayafundiswa ngobungozi nangokuba khona ngempela, hayi ukuthi abantu bebecabanga ukuthi sokunokwehla okutheni yikhona okuyimbangela. Ngoba abantu abakaze kusukela nasekuqaleni abantu umkhuhlane wafika beziphile impilo yabo, kanti baqhubeka futhi nasemalokishini bephila ngendlela ababephila ngayo nalapho kade siku lockdown. ukukhuphuka kumkhuhlane ngalesikhathi kuyinto nathi engazi singayizwisisi kahle kahle ngoba umkhuhlane uqala ukwehla masiqala ukungena esikhathini sehlobo sokushisa kodwa manje ukuthi siyaqala ukukhuphuka ngoba uyakhuphuka kwelaseMelika nelase Europe lapho esazi ukuthi kuyabanda khona yikho ukukhuphuka siyakuzwisisa lokho asizwisisi ukuthi nginxa yani umkhuhlane ukhuphuka lapha kuyinto sisafisa nathi sizwisise ngoba kubukeka sengathi osopolitiki nabo sebepolitika ngezimpilo zabantu
singathi kahle kahle kuyini okungaba kubangela ukubana limemetheke leli gciwane lona kade selingani selinganeni
Wendlela sibuka ngayo bekungafanele ngoba nokushisa kuyashisa kanti nomkhuhlane wophepha nje awukho kwelase Africa ngalesikhathi ngoba sisazi ukuthi sesike seze ukuthi cishe lo mkhuhlane uhambisana nophepha kumbulo hlobo luthizene lo phepha kufanele ukuthi ukhuphuke phela emazweni anamakhaza ngalesikhathi into engathi yasisolisa sike sezwa lo ohambisana onguye nophethe ezobulungiswa uChief Justice ekhuluma ngokuthi le mithi yokugoma le kunokungahambi kahle kule mithi kanti nabantu bagcwele izinsolo ukuthi ukukhuphuka lokho esikubona kweyibalo sokungenzeka phela ukuthi kungabiki ukukhuphuka njengo bempeleni kunokukhuphuka kodwa kuyindlela ukuthi uhulumeni athole isizathu sokuthi athenge nomuthi wokugoma ozokwenza ukuthi unikezwe abantu bonke ukuba indlela yokuphakamisa ezezimali mhlawumbe emankampanini thizeni kungakho sesithi abantu bangafisa ukufundiswa bazwisise kahle ngoba sokuneyinsolo eziningi ezokuthi lo mkhuhlane lo empeleni ngathi sokupolitika ngawo sokuyindlela ekufuna ukuthi kwenzakala into ezithile
umnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso ezizalane zakamazwe awezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili eZimbabwe ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Oyedwa ngowemaSwingo kuthi omunye ngowe-Manicaland. Ngasikhathi sinye kulabalikhulu lechumi elilokubili 112 abangabanye abahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus izolo.
Yebo 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 mthwakazo muhle selinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngenhlelo abalazo zokufundisa uZulu ngokuzivikela ku-COVID-19 saphinda sikhangele okwenzakalayo emingcele yeZimbabwe lamazwe angomakhelwane ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi iningi lezizalwane zalelilizwe zivame ukuphindela ekhaya ukuyobona izi ihlobo labangani. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ibandla le-MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli iCongress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo. Unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora ungomunye wabancintisa ukuba ngumongameli waleli bandla. Utshele intatheli zindaba izolo kobulawayo ukuthi lomhlangano uzakwenzelwa ehoteleni leRainbow Towers eHarare. Ukuze sizwe okunenge ngalomhlangano sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana Witness Dube.
Ibandla lihlele indlela ephepile njalo engaba isibonelo ekuthini nxa kusenziwa imsebenze emkhulu njengale ngalesi sikhathi sombhuqazwe we-COVID kumele kwenziwe njani indawo lapho okuza kwenzelwa khona lomhlangano i-Rainbow Towers eyindawo ekwanisa ukuhlala abantu abangu 4000 kodwa lindawo ile nkundla njalo ngaphandle ezivulekileyo sibili inkalakatha zenkundla ezidlula inkundla zokudlala umdlalo webhola elikhatshwa ngenyawo. So ibandla likuhlele ngendlela yokuthi abantu bazabe befikela kulezo nkundla eziphandle okweneliseka khona ukuthi bame nanzelela ukubana kabasondelelane duze kathi njalo babe begqoke ama mask kathi njalo nxa sebengena phakathi bayabe besanitizewa babe bethola ngamabhasi besuka kulawo kulezo nkundla ezivulekileyo sebesiya ehoteleni bayasanitizewa bengena ebhasini basanitizewa bephuma ebhasini ke phakathi kwendawo lapho abavotela khona e-Rainbow Towers kuyabe kungena abantu abalikhulu kuphela 100 kanti njalo ibandla liyenze uhlelo lokuthi lufundise abanye abangu 1000 abazabe bekhangela abazabe bayabakhangela kubana kuyananzelelwa konke ukuthi umkhuhlane kawumemetheki kanti njalo futhi ibandla libize iMinister of Health ukuthi layo izabe ingenela ke inanzelela kubana abantu bayabona ukuthi kwenziwa kuhle lamapolisa lazo zonke nje ingatsha zikahulumende ezikhangelane ngakho ziyabe zikhona lazo ukubona ukuthi konke okumele kunanzelelwe ukuze lo mkhuhlane ungamemetheki kuyenzeka.
Ungaba lolwazi lokubana babe bebangaki abantu abazabe bekhetha inkokheli emhlanganweni lo?
Uluhlu kumbe inani labantu abakhangelelwe ukuthi babuye kule Congress ukuba yibo abakhethayo belime ku 3000 kodwa ngokukhangelelwa kulokho kulungisiswa kungathi lingayehla kancane libe phakathi kuka 2500 layo 3000.
Abanye bathi ngemva komhlangano lo ibandla lenu lizaba seliyiziqephu.
Hayi mphephetha ke labo abathi ibandla lizadabukana lichithekane ngomva kwe-Extraordinary Congress ngoba kuswelakale inhlanhla kwabanye. Okunye kwakhona kungaba izifiso zabo kubana ibandla lidabukane kanti njalo okunye kwakhona nje kungaba yikwehluleka ukunanzelela ukuthi kupolitics kwesinye isikhathi abantu kabaze bavumelana konke ngezikhathi zonke. Sebengaba khona abangacabanga ukuthi ngokungabi lenhlanhla ekutheni babe ngumongameli isikhathi siyabe sesifikile sokuthi bazimele bodwa njenge-political organization eyinye ehlukile mhlawumbe kule MDC T. Kuyatholakala lokho akumelanga kusimangaliso. Kodwa into okumele siyinanzelele ukuthi i-Extraordinary Congress ilethwe isinqumo ese Supreme Court ekade sihlezi phezu kwe-constitution ye-MDC. Okumele abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi ibandla labo ele-Movement for Democratic Change eliyilo eselihlale iminyaka edlula amachumi amabili lincintisa kupolitiki zeZimbabwe kumbusazwe weZimbabwe lizasala lilibandla eliqinileyo.
Umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje owayengunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Bednico Bebe waxotshwa ebandleni leli wasala oludaba emthethwandaba ukuthi kumiswe umhlangano lo. Uthi usefake umfutho kusicelo sakhe ukuthi sithoniswe ngesiphangiphangi.
Udaba olusemthethwandaba Chris ngolokuthi ke wathi mhlaka 8 November ngafaka udaba emthethwandaba olokuthi ngangithole isuspension engahambanga kahle engazange isetshenzwe ngendlela ye-constitution yebandla. Ngabazange baphendule ke abe-MDC kanye no-president ukuthi udaba luphuqhubekele phambili. Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale i-suspension le i-expulsion letter bengakaphenduli lolo daba. Semfake olunye njalo udaba lwe-review olokureviewa i-expulsion ngenxa yokuthi ke bavele ngabantu abalobuvila bokuphendula ngoba mhlawumbe enxa abaphendule ngoba into kazibamela ngakudle bayazi ukuthi bephula isisekelo sombuso. Sengidecideke ukuthi ngifake okuthiwa yi-court interdict. Agent chamber application for a court interdict. So ke agent chamber application iyenzakala ukuthi izwiwe ngesiphangiphangi engibona izwaziwa ngesiphangiphangi ungakapheli iviki njalo iSaturday ingakafiki.
Manje nxa kuyikuthi umthethwandaba uza yekela ukunquma kumbe uphe isinqumo sokubana iCongress iqhubekele phambili akhona yini amanye amanyathelo zawathatha?
amanyathelo maningi angaenzakala eGandi kodwa engingakutsho kwakade sikuthi hayi sizachapha ibholoho nxa sesifike emfuleni asimeleleni ke iHigh Court ukuthi izakhipha impumela ethini bese sikhuluma ngokuya phambili sesibone impumela.
Umnumzana Bednico Bebe wayelilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawks lithi umhlangano we-SADC oyenzelwa kwele-Mozambique usunqume ukuba inkokheli yalumanyano kumele ihlangane ekuqaleni komnyaka ozayo kukhulunyiswana ngodaba lwabahlamuki besimuslim khonale eMozambique. Umnangagwa usemhlanganweni lo lenye inkokheli ebalisa umongameli weleBotswana uMokwesi Masisi weSouth Africa uCyril Ramaphosa lo khonale kweleMozambique uPhilip Nyusi. Iphephandaba leChronicle lithi kulamantombazana amabili asafunda esikolo kobulawayo azibuleleyo ngoba esezithwele. Leli phephandaba lithi amantombazana la ngabanye benkulungwane zamantombazane asezithwele ngalesi sikhathi sokuvalelwa ezindlini ngenxa yobhubhane lwe-coronavirus. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7. Mina ngilombuzo la ukuthi ama sanctions okufakelwa eZimbabwe kufakelwa ama sanctions yayisazi na ukuthi izafakelwa ama sanctions. Ngendlela ukuthi uSmith ube ngaphansi kwama sanctions. Kodwa sibeki sikubona imali kaSmith isebenza intuthuko isenzakala ngaphansi kombuso kaSmith. Okwehlula thina kathesi government ekhona kumbe kufakele thina abantu beZimbabwe kumbe kufakele igovernment akasikwazi, sicela ukuthi igovernment isichazisele kahle ukuthi sawonani ukuze kube lama sanctions kumaZimbabweans.
Anginjani lonke basazi basithuthu seve ngiphisela umnyaka omuhle ophelayo ngithi inkosi ngabe yaliphathisa lonke idlala ikhisimusi lingabaphilile ngiye khona ngapho tadika manager ketan treasure sigole to dona krisen kampan hopu chiyane lepira njani bridget ngithi likhule lizigcine i-corona iyaphambili bantwana lizindazelele kobana ikhisimusi seduze lingadlali likhulu lama-break please siyacela nazelele ama-mask le-social distance ligcine khonokho.
Zanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo. Siyazizwa nje siphatha amandla zezanu-PF zisikhuluma kabi nabantu abasebenza eGoli zithi yinto esingena lo mkhuhlane elizweni. Umkhuhlane kuzothi kuyibo abahlukumeza abantu ababulala abantu. I-corona le zanu-PF umehluko kubi anti into eyi-1 waye bengaziluka amakhwapha bona kuyibo ababulala abantu labo bayabulala phela bezanu-PF bengazokuqamba amanga bethi kona umkhuhlane ungena la abantu abasebenza emangweni kanti bona bayini babizwani bona ngoba ngamasela ngababulali bafana le-corona into eyi-1 ngabula mehluko. Into engijabulela abafowethu kwabayehle bayemakhaya loba nje kusizimela kusinda ngoba isimo sethu sike sabasibika kodwa nginesifiso ukuthi uma bengafika nje ekhaya ayebesiza siza abadala injivilime laphana ichilime labodadewethu bencedincedise laphana ngoba eshi thina phela siyazi sesihlala egangeni asisaphila ekhaya atleast ma ungathi ubasizile kancane kuba ngcono le ndlala itikuwafuka kancane ngoba indlala ingangena ebantwini isuke iy'nkingi into esibungelayo ukuthi uma bengaqina nje abafowethu bechiye bencedisile. Hayi lizwe lakithi isithwali senzima ukuzwa nje bevuka bekhuluma loba yini abantu bezanu-PF and bakhuluma nje njengabantu abasephusheni phela bona abazazi into bayikhuluma bakhuluma amanga kuphela wakuluma manga wote nukuti ama podabe vale weni ikorona vile ivili sekaya kui yuiza nukifu ikorona vile yuiza nukifu pela kula mtu nga kwazi nanga kwanju uku vale poda uya beseza upela mara vile obvious ikorona nguye vele
salibona ni kustitio 7 mini kamalame u Adolf Shaba nithanda ukubonga ngenhlelo zenu elisipha zona la ngendaba elisipha zona ngokwethembeka ngokungakhethi ihlangothi okwenza abantu bekwazi ukuzibonela ukuthi ikuyini ikuphi njalo kwenzeke ezweni lakithi. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo ile nto eyenziwa ku-MDCT eyabomakhuphe alolwana lunxuwa lolwana akusela lutho akusela lutho nje so into ngayithola nje imipankwa lako konke ngoba konke labana abantu angazi lokuthi singababiza sithi yini ngoba hayi abalantu abazoyenzela iZimbabwe vele le future yabo vele ayikho kupolitics wonke nje labana bakupolitical dustbin nje indoda eqothe ngaba khona laphana uAbednego Bebe hayi laba abanye laba akulantu abazayenza ngithanda ukubonga iqembu leMDC Alliance ngento abazenzayo i-1 million campaign yabo abayenzayo bekhohlwe ne-side show leyenziwa ngabothokozani Khobo bona baconcentrate ezintweni eziyakha ikusasa elingcono bengena emakhaya kuma-reserve besenza ikhampeni yabo hayi uma kukuthi abantu bakhankase kahle noma ukujontsha ngeke kuze kubasize
kanti mina kule nto engayizwisisi kuhle lapha kanti yona i-Supreme Court yathi ukhuphe axotshe ama-MPs e-alliance yini kumbeni yathi yona into wazihambanga kuhle bahambe ku-Congress yini kanti manje wayi bengasahambi ku-Congress bahambe belungisa udaba lwe-Congress yena sebhizi ngokuxotshana lamalunga e-alliance kunokuthi bayenze lokhu okwathiwa i-Supreme Court. I-Supreme Court azange itsho ukuthi khona ikhipha amalokuzi ama-councila lama-MPs awe-MDC alliance yathi akuhanjwanga kuhle kumele bahambe baye ku-Congress bangavela ku-Congress yikho lapha okuzabuya sokulayetha into zihamba njani kanti manje yena ukhuphe ubhizi ngokubakhipha kathi sikuama-by-elections abasafuni kuwenza baye bengasafuni ukwenza ama-by-elections futhi kanti bayakwazi ukuthi bayenze ama-by-elections futhi izawini i-alliance futhi njalo yena ukhuphe ma engena ephalamenti umelele bani abantu bakhe bona basephalamenti bamelele apha ama-constituencies ngoba abantu vele zababafuni bamele bani lo muntu ngiyabameleyo ku-constituency ukuthi bamele ukuthi khona bancedise obani abantu sifuna abethu bona ababevele bekhethi
nyambangala nje mangisizwa amatonga ethi ajabuliswa ukuthi umnankagwa ukhuluma isihlobo sabo waye bengakhaleli ukuthi khona ebanikeze ukudla kumbe baholise imali kumbe abayimbele imigodi kumbe abafakele ama-sanitizer ebantwaneni ezikolo lapha dani ukuthi bejabuliswe ukuthi utawukhuluma ulimi lwabo kusizani khona lokho and uzogijima ayekhona ayebancenga ngomumbu obolileyo namabeli abolileyo istedi kube ngawo ngabantu abacabangayo ukuthi isikhathi sonke wayekuphi ebuya esizokhuluma manje angithi uyabona vele ukuthi akasela support yonke indawo usehamba engene emazweni ezindaweni lezi ezingakhanyiyo lezi efake isupport ngoba ebantwini bantwini vele akula muntu omfunayo lo muntu abantu bakhathele ngaye lelizwe lakithi selangena lokhu ukutshontsha ukhetho le nto leyo kumele ibhekwe namehlo abomvu yinto emele ibhekwe impela ngoba sekusezakala noba yikuphi nje ama-election asetshontshwa noba yikuphi sokuqebezela le nto lena aazi ukuthi kona izanu phefu iyafundisa ubani umkhuba omuke osugcwele kanje abantu sikhathele ngale izanu phefu le sikhathele yilaba abantu laba abantu abaphili kahle elizweni ngabo laba abantu and ngizusizi ngalaba abantu abadilizelwe izindlu ngapha kuthi abantu behlala ezindlini becashele i-corona ngapha abantu badilizelwe izindlu abantu balala emanzini kodwa laba abantu abalashemu labo mina angazi ukuthi ngobaba bobani ngomama bobani abantu abalenhliziyo ezimbi njengabantu bezanu mina angazi ngibabona abantu abanje.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. Idale elikhetha umongameli elithiwa yi-Electoral College izolo lenze ukhetho lokugcizelela ukukhethwa kukamnumzana Joe Biden ukuba ngumongameli ngenyanga edluleyo. Inyathelo leli libonakala njengesibonelo nje kuphela esokugcizelela ukhetho, hatshi ukhetho lwesibili. Kunjalo nje abantu baqale izolo ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ekubanjweni igciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika sebesedlula inkulungwane ezintathu, 3,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazwe lo ubuvele usubhoqile. So abantu abaningi vele bawulindele kakhulu kakhulu. So sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani ngokwahlukaniswa kwawezibhedlela lokuthi bazaqala ngobani, kodwa kusobala ukuthi into evele ifike ngesikhathi abantu sebeyilambele kakhulu ngokufiwa okwenzakalayo imihla lamalanga.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapha?
Ya, umumo we-virus lapha esikhona thina, actually ngise-Indiana, umumo we-virus uqhame kakhulu ngoba kulokhe kusedlula amalanga, ama-records every day. Hayi vele ama counties wonke sibili ami manzonzo, ya amamadlodlongwana ngenxa yokuba umuma lowo kawukhanye ubuyela emuva, ukhanye lokhu uqhama. So ugovernor walapho uHolocomb uthe abantu baqhubeke begqoke amamaski, lazo zonke izinto ezincedisa ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseOhio. Isigqibela ke uhlelo lwalamhlanje. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi ke sikhangele ebesilazo. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ibandla le-MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli i-Congress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo. Lanxa oyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bebe ehambise lolu daba emthethwandaba esithi lumhlangano awumiswe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.